Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mugela moyeni ngenjabulo ku studio 7 ngolesibili mhla ka 28 lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usehlise imali ebimele isetshenziswa emhlanganweni webandla leZanu PF ozenziwa ngenyanga ezayo isuka kuzigidi ezithiyagalombili i-8 million isiya kuzigidi esisodwa i-1 million.
Wakhipha umgabe wafaka ubani Mnangagwa kuphela asikabona ulutho, but ngokubona kwami vele khonoko kutshengisela ukuthi ama-policies abo vele kakatshintshi vele.
Iningi lithi lamukela ngokudana amazwi abafundisi benkonzo yamakatholika eZimbabwe, Catholic Bishops Conference, awukuthi asexolele obengumongameli umnumzana Robert Mugabe kuwo wonke amacala awadala esembusweni.
Lami iyamangalisa, lesizwe seZimbabwe jikelele iyamangalisa, lalabo abathola izihlobo zabo emizweni lemaNdebeleni iyamangalisa.
Abagogekileyo edolobheni leGwanda bathi bakhangelele uhulumende omutsha kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ukuthi akhangelisise indubo ababhekane lazo ngoba sebeleminyaka bengatholi usizo lwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlise imali ebimele isetshenziswa emhlanganweni webandla leZanu PF iCongress ezenziwa ngenyanga ezayo isuka kusigidi ezichiya ngalombili i-$8 million isiya kusigidi esisodwa i-$1 million. Lokhu kwenzakala leli bandla selisungule uhlelo lokucomba kutsha imota zebandla kususwa imfanekiso ebidwetshwe ezivalweni kulandela ukuchiya umsebenzi kukamnumzana Robert Gabriel Mugabe, kugcotshwa umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ngolwesihlanu lweviki edluleyo enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imifanekiso kawayengumongameli uMgabe lekhosikazi lakhe uGrace Mugabe isiqalile ukukhutshwa ezimoteni zebandla elibusayo ufakwa ezikamongameli Mnangagwa. Okhokhela inhlelo zabasakhulayo kubandla leZanu PF kobulawayo okucelele Lacoste umnumzana Magura Charumbira uthe kuqondile abakwenzayo ngoba sekulomongameli omutsha, njalo unkosikazi Mugabe wayeyisiqalekiso ebandleni, ngakho yonke into elesandla sakhe bazayidiliza.
Aiwa, isu tinoto za kufara, because kana zanga zaramba zine...
Wese siqalisile ukukhipha imfanekiso ka Robert Mugabe lo Grace ezimoteni zeZanu PF ngoba sesilomngameli omutsha uEmmerson Mnangagwa. Umgabe samkhiphela ukuthi ubesediliza ibandla leZanu PF ngokuyenza kwake lokuyekela umfazi wakhe yenza into ezingekhoyo emthethweni webandla.
Umongameli we-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthe abalani lokukhutshwa kwemifanekiso ethi abakwenza manje la kumnangagwa bazakwenza mhla ephuma embusweni.
Ukuthi iZanu PF ikhokhelwa ngubani ngasiphi isikhathi, njalo ukuthi bafaka kusobukabani empahleni zabo asiko kwethu. Isikhathi sesiside abantu bakithi singananzelela ukuthi sidonselwa ezintweni zeZanu, ugoqela khonoko okusanda ukwenzakala utshintsho lomkhokheli wayo. Okuqakathekile lapha ukuthi sinanzelele ukuthi kakula nguquko nje kundlela ikakhulu eyocuku kade siphethwe ngayo iZanu PF. Ngokubona kwethu thina abe-ANSA sithi thina kusobala ukuthi kuzaqhubekela phambili ngoba ukwethusela akade kusenzwa bubuso bukaMgabe lesigqoko zika Grace yikho okuzakwenzakala ngobuso bukaMnangagwa ngenye indlela ubuso bukaMnangagwa kumele lezo zinto ekade zimelwe ngumgabe lo Grace.
Ibandla lezanu PF liphinde lahlonipha ilanga lokuzalwa kukaMgabe osekubangele ukuba isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Limangena athi akula nguquko ekhona kubandla elibusayo sibisemithetho nanko sebekhuphe ikhanda likaMgabe lekhosikazi lakhe kuzimota zebandla ethi isenzo sabo sokukhonza umuntu siqhubekela phambili.
Ngokubona kwami vele kuyasitshengisela ukuthi akula nto esitshintshileyo lapha kathesi because laphana befake imfanekiso yabo eka Grace ngingathi kutshengisela ukuthi vele the same people bona laba babefaka imfanekiso yona lana sebetshintsha iside sebekumnangakho kutshengisela ukuthi la iZanupiyefu yakhona vele ayitshintshanga. Itshintshe imfanekiso kuphela batshintshe imfanekiso ezimotini laphana kutshengisela ukuthi kutshintshe uMgabe bakhiphe uMgabe bafake ubani uMnangagwa kuphela asikaboni lutho but ngokubona kwami vele khonokho kutshengisela ukuthi ama-policies abo vele kakatshintshi vele.
Ngelanga ibutho lithatha umbuso izimota zonke zebandla lezanu PF kobulawayo ezazikucele le G40 zathunjwa zayagcinwa enkambeni seziguqulwe izithombe kwafakwa ubuso bukaMongameli Mnangagwa. Isenzo lesi sesichothozwe ngabanenyi bethi okwenzakalayo lokhe kuqale umbuso webutho akuhlukananga lokwakuqhutshwa ngumgabe. Ngaphandle kokwehlisa imali ezasetshenziswa kumhlangano webandla leli obumele wenziwe okwamalanga amathathu usuzenziwa okwelanga elilodwa njalo lenani lamalunga okumele abe khona lehlisiwe kusukela kunkulungwane ezilithumi lasithupha i-16,000 laya kunkulungwane eziyisithupha kuphela i-6,000. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kunjalo nje iningi lithi lamukela ngokudana amazwi abafundisi benkonzo yamakatholika eZimbabwe Catholic Bishops Conference angokuthi asexolele obengumongameli umnumzana Robert Mugabe kuwo wonke amacala awadala esembusweni okweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa edluleyo. Abafundisi laba baphinde bathi bayambonga umnumzana Mugabe laye olilunga lenkonzo yamakatholiki ngokukhulula ilizwe kwabamhlophe kanye labathi ngokuhle akwenzayo esabusa. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu Post Independent Survival Trust umnumzana Felix Mafa olilunga njalo le-MDCT uthi olecala nguye okufanele azidingele ukuxolelwa.
Lami iyamangalisa lesizwe seZimbabwe jikelele iyamangalisa lalaba abasela izihlobo zabo emidleni nemandebeleni iyamangalisa. Sinasazi umuntu oxolela izono zomuntu engukhulunkulu yedazi lokhu abakwenzayo inwana iyadana ngoba sebephansi ukuginya engakasafuni iyazila lokho.
Kodwa yisibo bodwa lo hulumende uthi semnike i-immunity ukuthi kanye kwathoniswa amacala angabe wayenza.
Hayi abantu laba bazikhulumela njengebandla labo ngabe babesazi ukuthi into le ibusinga kangakanani ngabe baqale babuya bazakhuluma lathi esaselwa yisebo zethu amandla lawo baphiwe mbali. Ngibona ngani ukuthabisana ebephabe bezilisa yebo ye ubaba umdala sesezi kodwa phela kutsho ukuthi ebezathaba bazenza uNkulunkulu abazahamba sebeholela izisini abantu bengakakhulisana umlomo sebethabeka bezilisa amalawulo eRwanda langathi ngabe kwaba le-genocide abantu bakhulisana bakhulumisana baxolelana abezi siyahambalani lokho abakwenzileyo hayi.
Abanye ngabezinye izigaba zelizwe abemandebeleni ke ubona bengakwamukela ukuhle lokhu yini
nabe Post Independent Survivor Trust simela abantu bonke abasukumezwa ngamabandla political violence, the torture. Yikho-ke angitsho ukuthi emathembeleleni kodwa ilizwe lonke leZimbabwe liyayazi isikabayithiye igenocide eyenzakalayo ngapha emandebeleni lemithi. IZimbabwe yonke njengoba ngikhuluma kanje babamba umlomo wangaphansi bemangala ukuthi kanti ama-bishop la asengene yini. Siyabazi abanye yibo edelesene bevumelana ngemithetho engayisiyo kodwa iningi yama-bishop yekhathini ngabantu baze babhala ibhuku lelo kuthiwa yethi ngi-silence under 50 days ngama-kathini. Ngibona ngani ngabatha abangazange babone babale lelani bhuku. Yikho kuyigcina sithi hhayi ababuye sithi kuqala baze siyiqothisa bazi ukuthi singakubamba njani njengesizwe samphakathi kakhulukazi.
Hello-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasbanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Post-Independence Survivors Trust, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje, induna yakomthwakazi ese-South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede uthi ukungena embusweni kamongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa sekulethe ithemba lokuba uhulumende engananza inkosi yesizwe sikamthwakazi. Sixoxe lo Gumede kuzisizwe okubapha ithemba ngohulumende omutsha.
Wakwethu jikelele nje lo mthwakazi bonke abakithi belalele ukuthi sikhuluma ngani. Sikhuluma ngokuthi at least kubakhululekile kancane kulokhu into kade beyiyo yona. So siyafisa ukuthi kuthi kungaba njalo nje konke ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa sikuqhalela kakhulu ukuthi izikolo zethu zibuyisele, abantu bethu babuyele ezikolo bafunde kuhle, bafakele uteacher abaqondileyo, imisebenzi yethu ibuyele, amasemakithi aqale phansi, avuleke, labantu beke bemi ukubulawa lobu kutshaywa. Yilezo zinto esizikhalela kakhulu. Bese ngibuyela kumthwakazi wona ngokwawo jikelele. Siyafisa ukuthi umthwakazi wakithi ubumbane, uhlangane, ukhulume ngazwi linye. Njengoba babona khona ngathi sithole inkosi manje ekhaya kithi eyiye sizakuba ngaphansi kwayo sisonke jikelele, ukuze ukuthi into yethu ilunge nabantu bakithi bathole ukuphila, bayelime emakhaya baphile impilo enhle. Yilokho esikufisayo mntana inkosi.
Manje libona ngani izifiso lezi sizafezeka na phansi kukahulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa?
Yilokho esikukhangeleyo mntana inkosi, ngoba phela sifisa kwenzeke loba kungazake kwenzeke, kodwa ke phela ngokubambana kwethu thina singabantu sindawonye sikhuluma ngento efanayo. Futhi nje ayikho enye into engasikhulula kwelakithi lizwe, ngoba lakithi vele ngele kingdom, ilizwe lakithi labuswa yibukhosi. Ubukhosi yibo bungasenza ukuthi sibe le nhlalo enhle, le mpilo enhle. Siyafisa-ke ukuthi abantu babambane, sithandaze ngaphansi kobukhosi, silalelane, sihloniphane ukuze iy'ngane zethu zithole ukuphila. Siyacabanga ukuthi ngokungena kwakhe yena umnumzana uMnangagwa kuzaba khona mhlawumbe ngalezo zifiso. Kodwa sisathembi, ngoba phela uma ukhiphe imamba elihlaza ufake imamba emnyama, yinto ongayazi ukuthi iyagcina ithele. So-ke siyavuka ngakho, siyabona ngokuhamba kwesikhathi mntana inkosi.
Manje zikhona yini inhlelo elizenzayo elibona ngani zingafikisa ilizwi kuye umongameli Mnangagwa?
Sesizenze kakhulu mntakababa, lalapha khona uyakwazi ukuthi sikhona, uyakwazi ukuthi sikhuluma ngento yakithi engumthwakazi engasoze yavikeka, engasoze yaphela. Iyaphela, iyalunga ngokuthi siphelile, ma ilungile izakugcina kukuphela. Uyakwazi lokho, siyafisa ukuthi enze lokho esikufisayo. Zo bengazake basiphendule, ngoba asingake siba ngumsindo kangaka kungela muntu osizwayo. Siyafisa ukuthi kube khona ilanga lokuthi baphendule, ma ngakuyikuthi bafisa ukuthi inhlalo yethu ibe enhle, lathi sithole ukuhlala kuhle, ukuhlala kuhle ezweni lakithi sithelele sonke. Siyafisa ukuthi uma indoda elalelayo kalalele ukuthi sithini, ngoba abantu ngiyibo abakhalayo. Akukhali thina, kukhala abantu bonke. Thina esingabakhokheli siyakubona lokho, yikho sikukhokhele ukuthi makakulungiswe. Cha-ke into esingayifuniyo ukuthi ma ngasingaba lo mnyama njengoba nengenile, sitholele ukuthi ngumuntu ongezwayo ngendlela. Ngoba le nto yakithi asifisi thina ukuthi ihambe izifike endaweni yokuthi kuzokuma kuchitheka igazi, kwenzeke izinto zonke lezo. Asikufuni, kwenzakala kakhulu kithi. Sifisa nje kube yinto enhle ma bengazimisela basukume bami egcekeni, lathi singene egcekeni kukhulunywe, kulungise into yakithi, kuphelile. Asifuni lutho kithi. Yilokho nje sikuthembe ukuthi kuza kwenzeka mhlawumbe leyo nto leyo esiyifunayo, lezinto abazenzayo labantu ababasizayo babakhumbule lo basokunini sobokumuso omuhle. Yiloko nje sikubonga mntaka baba, siyakubonga kakhulu wena ongaphakamisizwe lethi kangaka, siyabonga kakhulu.
Hello ke ngumnomsana Albert Azweli Banzi Gumede, induna yakwaMthwakazi eseSouth Africa, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le eSouth Africa.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 la ku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethule VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iphephandaba le-New York Post ngapha kwele Melika lithi laphiwa imbiko yamanga ngenye inhlanganiso efuna ukugcona ilunga lama-Republicans umnumzana Roy Moore owetheswa amacala ukuya emacansini lamantombazana amancane. Umkhokheli webutho ulandule imbiko yokuthi balohlelo lombhuqazwe oqondiswe kobokholo lwesi-Muslim olwabantu besihlobo lwesi-Rohingya. Udaba lombhuqazwe wegugurawundi lezinye izehlakalo zodlakela zizaqhubeka zisengqondweni zabaningi elizweni leZimbabwe. Ukukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli welizwe sekuveze njalo lolu daba kwathunuka amanxeba, ngoba uMnangagwa ucatshangelwa ukuthi waphatheka kumbhuqazwe lo. Kanti manje kuzaze kube nini lokhu lezindaba zithunuka inhliziyo zabanengi? Kwamanye amazwe afana leRwanda leSouth Africa kwenziwa amadale athonisa amacala la ngenjongo yokuxolelana ama Peace and Reconciliation Committees. Kambe yikho okufunakalayo na eZimbabwe? Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kafake iTruth and Reconciliation Commission, ngoba naye engasafakanga iTruth and Reconciliation, thina lapho siyathatha khona umbuso sizafaka iTruth and Justice. So ulethuba kathesa ukuthi angafaka iTruth and Reconciliation. Ayekeke lokhu akwenza uchombo lokhu labanye abantu abanye sizokuthola fili, asikwazi ukuthi bangaka abantu abababulileyo ngento yabo nalabothiwenga. Kafake iTruth and Reconciliation Commission, ayevuma amacala akhe ayogugurawundi, ayevuma amacala akhe egcekeni amacala okweba lamacala okubulala abantu kunye lamacala wona lamanye nje esiyozwayo ehungazwa nje agoqela abantu abanjengabo majongo ensonya so forth. Kafake iTruth and Reconciliation aqalise yena njengomongameli ayekuthi ngona ngenza lokhu lalokhu lalokhu, ngabulala abantu eCholocho, ngabulala abantu umfazi kamagonya iBoweni uMandiweni samdabula ngengqamu ethwele inkonyane sayikhipha ngengqamu. Yithi esakwenzayo khonokuyana siyaxolisa khonokuya. Abantu abasebhalagwe, abantu abafabafayo kubocholotsho siyaxolisa, ngangiphakathi kwabo. Babuya zositshela zoxolisa openly ine-Truth and Reconciliation Commission. Yikho okungenziwa ngumuntu ongumkhokheli ofisayo mpela ukuthi athole ukuxolelwa ebantwini aboneleyo. Njalo sesizabona ukuthi nxa esexolisile kuyini akwenzayo ekuncediseni izigaba zonezo lapha benza khona ububi obungaka.
Kodwa
wayala umnangagwa ukuthi ulesandla waba lesandla njalo kumbhuqazwe wegugurawundi. Le ndaba kamajonga uthi kayazi kakwazi ukuthi ubaba umoyo wayekhuluma ngani.
Lokho sokukuye losikhwica mfundi umoyo. Angithi umajonga usaphila. Nxa esaphila umajonga uzazikhulumela. Kodwa ke ake sibuyele ngapha ngoba leyo yamacansi leyo ake sishiyane layo le. Ake sibuyele ngapha ekule egugurawundi. Yombhuqazwe nxa kuyukuthi umnumzana umnangagwa uyala uthi yena akazange akabe khona entweni leyi kulosizi ngoba u-Innocent Kala swabhubha ngoba ngathi ngibiza u-Innocent Kala umnangagwa ngambiza ngabiza lo Sekeramayi ukuthi kababuye emthethwandaba wokubulawayo laphana emhlanganweni wemovane bezophendula izinto ezikhulunywa ngunkala unkala wathi yena hamba liyodinga umnangagwa ame lapha lidinga uSekeramayi ame lapha lingavusa lesituhwane sakukatunguli lifakani umnangagwa lapha lifake uSekeramayi lethi isituhwana sikakatunguli lapha lifake lo mgabe lapha then ngizakhuluma mina njengo-Innocent Kala ukuthi minyani irole kugugrawundi yayini labo bekhuluma labo ngoba bonke ubune babo yibo abantu akade beyi-security council yezanu ngaphuma egcekeni asitshela ukuthi nxa yena wayengekho phakathi kwabantu abenza izinqumo zokuthi kube lo mbhuqazwe ngoba phela bezitshela ukuthi wayesemkhulu vele babe yimbizo kabuyazositshela umnangagwa kabuyazositshela umfoka amafidi kabuyazositshela ukuthi hhayi mina kangiyikho phakathi kwakho lokhu kwenziwa nguperensiri kwenziwa ngu-Rex Nogo kwenziwa ngukatungure kwenziwa nguSekeramayi kwenziwa ngumgabe mina kangikho phakathi bakhona bazazikhulumela labo uSekeramayi uyaphila bazazikhulumela singabe ngizokudoli bezichibi ukuthi yakubumba likukhulumele so ngabuye umnangagwa azositshela ngayifaka i-Truth and Reconciliation Commission ngoba kungamehlula uhulumende ezayo nxa engaba nguhulumende webandla eliphikisayo izafaka i-Truth and Justice and i-Truth and Justice ilomahluko ye-Truth and Reconciliation kwi-justice abantu bayejele
singambona yini umnangagwa esimangalisa elandela imithetho ehlonipha amalungelo oluntu isisekelo sombuso umthetho-sisekelo esilandela ngendlela njalo eqhuba ukhetho olukhululekileyo esehlukana lemikhuba yezanu PF esiyaziyo eyaziwa ngumuntu wonke ngalunganga
lokho kungenzeka mfokankomo ngesizathu lesi sokusiya ngokuthi yena ngokwakhe ufoka amafidi uthe ethatha ubukhosi uvele yena ngokwakhe injongo yakhe kuyini nxa injongo yakhe kuyikuvikela amadoda akade tshontsha lawo amadoda akade vulala lawo abantu amadoda akade ganga lawo embusweni ukwenzela ukuthi isandla somthetho singabafinyeleli hhayi ngibona ngani kukhatshana lokho nkomo kodwa njengomuntu nxa engumuntu ozitshela ukuthi yena ufuna ukuthi lapha afela khona kumbe lapha umbuso ozamphunyukela khona engilethemba lokuthi kukumnyaka ozayo ngu-Agasti ukhetho oluzayo kathi yena ufuna ukuthiya ilegasi enhle ukuthi abantu bazamkhumbula ukuthi asake saba lo president we-7 8-9 months umnangagwa wasenzela kuhle lokhu wasenzela kuhle lokhu walungisa i-constitution benza ama-electoral reforms wangena kukhetho wadliwa wazihlalela phansi nxa kuyukuthi yinto umnangagwa afuna ukwaziwa ngayo leyo angayenza so sokusiya ngokuthi i-presidency kanti yena vele uyifunelani kuyini afuna ukukwenza okulomahluko kulalokhu okwenziwe ngumgabe nxa kuyukuthi kukhona afuna ukuthi azenzele khona ukuthi abantu besale bemkhumbula kuthi lanxa sinathi kutiye kuhefelisi kumbe kungaphi sithi heyi kodwa undodalwana hhayi umfoka amafidi wafika sibili waba ngu-president for 9 months hhayi wasenzela kuhle ngoba nanku lamhlanje sesingabantu sesikhomba ngophakathi lathi lobanje iproblemu elavele khona ezimbabwe lapha nkomo okule problemu eyodwa ezimbabwe ngapha komthwakazi sile problemu ezingu-3 so nxa umnangagwa ifuna ukusolva iproblemu ezibhekwe ngabantu kasisolve nini imathebhele question kuqala sisolve izimbabwe question second so singamkhumbula umnangagwa sibili as a president wabakhona for 9 months wasenzela kuhle so sokusiya ngokuthi injongo yakhe yena ekungeneni embusweni uvele ujongeni kuyini akufisayo xa kuyukuthi ukuvikela iziqiwi ubuganga lokade bekwenza izolo aweli akulanto azayenza ngoku
alo-ke ngumnumzana Mqondobansi Magonya ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma le studio 7 ecingweni esebhilitane a kwezemidlalo intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela uwenzakale emaphethelweni emidlalo yalonyaka eCastle Lager Premier Soccer League yona efike komlindo yagcina ngempela viki edluleyo.
Iqembu le FC Platinum lilobeka kutsha imbali yomdlalo wenguqu kusigaba saphezulu yeCastle Lager Premier Soccer League ngokuba liqembu lokuqala kusukela ngomnyaka 1966 elingasilo labobulawayo kumbe iHarare ukuphakamisa isicoco seligi njalo bese kudlule iminyaka engamachumi amahlanu iqembu leSt Paul's Musamiya laseMarondera lathatha linkezo. Umncintiswano wokuphakamisa isicoco ubuvutha amalangabi njalo intshantshu ize zabonakala ngosuku lokugcina lapho ele-FC Platinum belincinte khona ele-Dynamos ngemiklomelo emibili. Langaphansi kwengalane lakho bekuyisipunepuni amaqembu ezama ukusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Iqembu leBulawayo City ngelinye belisengozini yokugunyulwa kodwa lisile ngesikhala senalithi njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi kuzamele basebenze kanzima ukuze bengasokoli langomnyaka ozayo.
It was a hard season this year in the lesson.
Isizini yalonyaka ibinzima kakhulu njalo sifunde isifundo. Engakwenza njengomqeqeshi loba nje sithakazelela ukusinda kwethu ekugunyulweni yikuba ngiqale ukuhlela ngilungiselela isizini elandelayo. Ngikhangela ukuba senzeni ngomnyaka ozayo njalo kuyini okungasiphathisa.
ELeHarare City belinqobe kumncintiswano walonyaka weChibuku Super Cup okutsho ukuba lizamela ilizwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup kuthi eleFC Platinum lizamela ilizwe kumncintiswano weCAF Champions League. Kusenjalo inhlanganiso yePremier Soccer League namhla ethwile umbiko othi iqembu leFC Platinum leHarare City azanqikila namhla zimbili ngenyanga kaMpalakazi kubangwa inkezo yeCastle Challenge Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni emandaba esezishabane njalo uyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa kwenhlanganiso yePSL iminyaka engamachumi amabili lanhlanu yabunjwa. Lawa maqembu akhethwe ngoba eleFC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco seligi ukuthi eleHarare City yilo elithethe inkezo esemqoka kweleZimbabwe yeChibuku Super Cup. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Well, it says here, care to let us as a sake of don't know. What, sister? A papinum, no? We sat and did a kubuza. Can I tell for Tita? LTJ Lexi. A papinum, no? This a good running thing there. Mr. Paul's in my heart, baby bamba lava. And yeah, gang out she has turned I'm missing again. If I tell you sway, bitch, I'm just too blue. The only person wanna build the baby girl is you. A baby bamba lava. And yeah, gang out she has turned run it there.
You wanna wear no wet for my baby. A prophetess, before we preach, we smoke and meditate. A baby girl just a rasta culture. Baby girl in Nini don't put that on. And if it's a cool regard, a baba not just a last time.
You wanna wait, no wait for my baby.
Wena wedwa ma baby ngiyakuthanda ingoma kaSankomani sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba besilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlise imali ebimele isetshenziswa emhlanganweni webandla leZANU PF isuka ku 8 million isiya ku 1 million. Iningi lithi lamukela ngokudana amazwi abafundisi benkonzo yamaKatolika eZimbabwe Catholic Bishops Conference awukuthi asexolele obengumongameli umnumzana Robert Mugabe kuwo wonke amacala awadala esembusweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngChris Gandhi sithi asidibaneni njalo ngesikhathi sika 2 p.m. lamhlanje emini lilani.